Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwana ngolwesihlanu wokuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesisabelo, uMnumzana Onesmus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission udwezulu kumele asukumele phezulu abiza amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba kuze kube lentuthuko elizweni. Bona uthi sokuzakuba lomthetho ozavikela labo ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye nabazafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Kulokhu kungahambi kuhle kwezimali kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni, njengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu balibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona labo abakuzuzayo.
Ukuthi nxa ungafuni ungaziwa ukuthi khona ngobani ofake information yokuthi kulama-corrupt practices zayenzakala endaweni ezingaka, hambe ebhodela, but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambela. So mina ngithi umlando kuyimi lawe kuseyinotho corruption.
Ukhansela kwa-Ward 5 eGwanda uMnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhi ukuthi kumele basebenze gadalala ukulwisana lenkohlakalo.
Masi ngena kwi-intanethi sitheka thina ilokuzele ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singu-number 5 ku-continent nge-corruption. Masi ngu-number 5 lizananzela ukuthi ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Ntuwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabathi okwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayoyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika si-human in mining wathi sethenge lapha esasitshubitha khona. I-Ministry of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengo muntu lo esihlukumeza kangaka engabe neqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela, silindele ibhethi yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la ethi sisakhangela, sekule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano ubuqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwezokwenziwa kwegolide. Ngelomqondisi wale nhlanganiso unkosikazi Chasusile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.